uJesu uqobo lwakhe wakhuluma le ndaba ngesinye isikhathi kwakuza kuba lomtshado kwakukhona amankazana alichumi babeza kungena labo emtshadweni lo omkhulu babemelele umyeni ukuba afike avule umnyango emtshadweni abahlanu babo babehlakaniphile abahlanu njalo babeyizithutha kwafika ubusuku umyeni laye wayengakafiki bonke balungiselela izibani zabo baya ezindlini zokulala babekhumbula ukuthi sebemlungele umyeni wabo kodwa amankazana amahlanu ayenawo amafutha ezibanini zawo amankazana ayizithutha ayengenawo amafutha ezibanini zawo phakathi kobusuku bonke bavuswa yikukhala umyeni usefikile hambani lokumhlangabeza bavuka balungisa izibane zabo kodwa amankazana ayiziwula ayengelawo amafutha izibane zabo zazicitshile bagijima ukuya kuthenga amanye amafutha kodwa nxa sebehambile umyeni wafika umnyango wavulwa bonke abasebelungele umyeni bangena phakathi umnyango wavalwa nxa izintombi ezizithutha ziphenduka kwasekuphuzile kakhulu zaqoqoda emnyango zikhala nkosi nkosi sivulele kodwa impendulo yathi angilazi sibili ngesinye isikhathi uJesu uyeza kulomhlaba lina lilungele ukumemukela na uthi uNkulunkulu lunganini ngokuba nxa lingangikhumbuli ukuthi ngiyakubuya uJesu uza kufika kodwa uJesu wasitshela ayisibo bonke abachoyo ukuthi nkosi nkosi abaza kungena embusweni wezulu kuphela labo abamlalelayo amazwi kaBaba begani ithemba lenu kuJesu uzasusa zonke izono zenu njalo umoya wakhe oyingcwele uza kuba ngukukhanya enhlizweni zenu okungasoze kubuye kucitshe khona impilo yenu iza kugcwaliswa ngokulunga okuvela kuNkulunkulu khona ke lizabe selimlindele uJesu nxa esebuya emafini.